Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ye-International Fountain of Hope incedisa izakhamizi zeMathebeleland North leSouth ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni, i-MDCT yiyo ekhanya ilokhu ilosekelo olunengi. Njengenjayelo, sizalithulela iziphathelane labatsha silontshongameli Nkomo e-Studio 7 lamuhla exoxa lesiphathamandla sebandla elizibiza ngokuthi imthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulezigaba eziyisitshiyangalombili eMathebeleland North leSouth esezithole usizo lwamanzi ahlanzekileyo ngemva kokugejelwa izikotsho inhlanganiso International Fountain of Hope, yona ekhokhelwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthombeni ochasisa okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lolu lukamili khona okukhona khona indawo ezifuna amanzi zisuka zibe ningi kakhulu ukwedlula lokho esingakwenza thina. Yikho ke siqala ngengadi, lokho esithi thina i-community garden. Izakhamizi singaziqoqa sizifake ndawonye bese ziqala ingadi leziye zilime zona. Zingatshengisa ukukhuthala, ukukhuthalela ingadi leyana. Yikho lapho esileta khona umgodi.
Ngezinye indlela okuqalayo lapha ingadi lina bese lingena ngokugebha isikotsho.
Yikho kanye khonokho ngoba ezikhathini eziningi abantu bakithi bajayele izinto lezi ezokuphiwa. Okupontwa nanku lapha okuyizinto kwakhona kakumi akuhlali. Sifuna ukuthi abantu bona babe yibo abaqalayo ukuziqoqa batshengise umdladla wokuthi bafuna i-development esigabeni sabo. Bezokusithi kungaba njalo ke sibese sibancedisa, sibakhweza, sibasa phezulu. Okwakuqala kube ngamanzi ngoba iprogram yethu le esithi thina nge-agriculture iyaba le ngadi yona leyo okuyikho kokuqala. Ibithi siba lo mgodi kube ngokwesibili. Besokulandela izifuyo, bangathanda ukufuya inkukhu, bangathanda ukufuya imbuzi, bangathanda ukufuya izimvu, bangathanda ukufuya ingulube, bangathanda ukufuya inkomo. Sesibakhweza besiya phambili isigaba bese sithuthuka i-community leyo ibe ngcono kulalokhu eyake yaba yikhokho.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eMelika. Lithiye indlebe ngolwesine lizwe ingxenye yalingxoxo kuhlelo olutsha esilusungulayo olukhangelane lendaba zemaphandleni. Lolu hlelo lizalwethulelwa nguye uNtungameli Nkomo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zizadinga elinye ilanga lokufola zitshengisele kuleli dolobho zisola inkampani yamagetsi iZESA ngokukhweza imbadalo mahlayana ngesikhathi umnotho welizwe umikubi. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena osungula lingxoxo ngokusichasisela ukuthi kungani izakhamizi zingenelisanga ukutshengisela ngolwesihlanu olwedluleyo njengalokhu obekukhangelelwe.
Amapolisa azange acace kuhle ukuthi kungani bengafuni sitshengisele. Kodwa okunye abakuthileyo bake baletha nje umkhumbulo esingathi umkhumbulo welancedo. Besithi njengoba iZera mawusa beseHarare lina lidemonstrata kanjani koBulawayo lingayanga eHarare. Kodwa ke impendulo yakhona siyompendula khathi impendulo eseduze nalesegcekeni. Thina nxa sibhadala imali kuZesa sengesiyibhadala eHarare, bhadala koBulawayo. So ke kungumcabango esingathi ngumcabango ophansi njalo omncane futhi umpholisa ukuthi ngiyeHarare kodwa bangangibhadala imali yami esizambhadala la. so ngokunjalo ke ngesizathu abasilethileyo basebenzisa le sizathu sokuthi ungathi nje kule tension ngoba bathi kule issue ama-vendors ehluphayo naye ungathi yenza ukathi into zingahambi bathi kule issue ngathi la kulama-obesi la ungathi labafuna ukuthengisela engxenye bangagcina beyayijeka i-program yethu izizathu nje abazilethileyo kodwa kithi izizathu zingabe sibungani nezizathu izizathu ezingasebenziyo
insolo yenu yiphi kunkampani yezesa
izesa isifisa ukubana ikhweze intengo yamagetsi baya aplayela ukhampani leyo kuthiwa yizera iZimbabwe Electricity Revenue Authority. So ke leyo khampani isike yabuya lapha obulawayo kodwa yabhoda nje iZimbabwe yonke ihamba isenza loko kuthiwa yi-consultation kodwa yonke lapho ehambe khona kobulawayo South Africa sarejecti ukuthi bakhweze nakwezinye indawo kurejectiwe kodwa into yenza funa sibana sithengisele ukuthi sesinanzeka iminyaka le emibili emithathu edlulileyo abantu bezera babuya benza ama-consultations la abantu bale kodwa basuke lapho bayikhweza ngoba bathe besibiza kwakungahambanga abantu kwakuhamba ama-representatives so injongo bekuyithengisela ukuthi hhayi aso ama-representatives abayale ukuthi kukhwezwa amagetsi kodwa ngabantu ama-residents akobulawa yikho besesethi nabantu ababuya ngokuningi bazothengisela izizathu zisegcekeni abantu abaningi abasebenzi amakhampani avaliwe labasebenzayo bakhona abanye abaholi labaholayo bakhona abahola imali ezingagwananga ngezinye indlela izera futhi sinazo yoba nayikhampani kahulumente sithi thina uhulumente ngaqala lungise ezomnotho welizwe abantu basebenze i-economic ivukile ngenyawo ngokunjalo sebengaqala ngokubana bakhweza amagesi ngoba abantu bayasebele nzuzo
kodwa bebesithi bazawakhweza ngesilinganiso esinganani
ye bathe bafuna ukukhweza nge-49 cents per kilowatt waqala ama-units abanalwana so ke to us i-49 cents asiyenze encane ngoba ubona vele ukhathi esiyajusa ngabe zakhweza ngaleyo 49 cents asithi mina nxa ngifuna ukuthenga engaye ama-kilowatt akhona la engaye ngu-30 ngenyanga orate ngile problem kuthi labana futhi abangakafakela ama-prepaid vele wethi ukhweze nge-1 cent abantu kuzabehlula ngoba sesikhuluma kanje wangena ezindlini eziningi la abantu abalawa amagetsi kule deforestation abantu bahambile emagayeni lapho abagamba iy'hlahla benza all kinds ngenxa yokuthi abenelisi ukubhadala nale into engekhona yabona abalutshwana abasebenzayo la maholo abo akhwezwa kodwa uzakhweza njani ngapha amaholo abantu evalelwe so ke amakhampani evalelwe so yizizathu esizitshengisela ukubana lapha thina silanda abantu bakhweza ngemalini but the question ukuthi umnotho wezelizwe awusivumeli ukubana kathe kube le energy ngokuthi intengo iyaqansi yaphezulu ma kule nto engenzakala ngayo intengo ziyaphansi xa ingakungcono ngoba abantu bathele kanzima abanye balala bengadlanga ezindlini zabanye bale 1 meal a day bonke kodwa konke lokhu khanya ngathi izesa ayifuna ukukhangela kuyikho ke thina sithengisele ukuthi hhayi asivumelani le ngqondo yokubana bakhweza amagesi
lo umnumzana Ambrose Sibindi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni i-MDCT yiyo ekhanya ilosekelo olukhulu ezigabeni eziningi zelizwe ogcizelela la amazwi siphathamandla se-MDCT ukhansela ka-Ward 19 eNkayi South emathetshaneni unkosikazi Mpokiseng Sibanda
Enkayi zami PF akaziwile ayikaze iwile u-MP owina eNkayi South uba nge-MDC iNkayi South ama-councillors iphila vele singu-15 one councillor we-ZANU PF and then lethembe likhulu ukuthi akulayo even iwadi eyodwa esesiye sabele ukuthi isiwile asilavalo thina siya lokho singeni imhlaka lethu esiya phambili
inoti-ke nxa sebeke bathathe enye ingxenye bengenelisa ukuthathe enye ingxenye
hathi bo yena leyami iNkayi North mina ngike ngabhoda kuyo ngike ngahamba ngilokuye ubukhokheli khona wami iNkayi North ayisukuthi i-MDC kayikho iNkayi North mina ngibona ngani kule phutha lokuthi umuntu oyabe ekhethwe khonapho nabantu ababe belinde amabhokisi kuba khona ukuthutha obenzakala kubo ngoba kathi akhangela ama-councillors awe-MDC asenkayi North ukhangela asenkayi South awe-ZANU PF asenkayi North akucaci kuhle ukuthi kuyini okwenzakalayo kwenzakala ukuthi izame iwine ama-councillors e-ZANU PF angale hayi angu-8 yawe-MDC 7 yawe-ZANU PF so ukuthi ngithi iwina njani angikuzwisisi. Mina ngiyakutsho kakhulu ngithi inkayinoti imele isukunyelwe singene lekabanzi sibancedise. Asibone ukuthi iZNPF ingasehlula engani. Singacina nje iCMDC ngoba vele ubhebhe uAbednego ukwaba ngoMP weNkayinoti and South ingakaqunywa phakathi.
Lawa ke amanye amabandla iPDP kulo MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube kule People First lay la isikhona lamanye amaningi ningi kulabo zapho akhona yini lawo khona ngapha.
Mina ngakutsho sibili amabandla la akhona alabantu sibili bana laba abalutshwane iMDC ekaNcube singene la ekhethweni ayizange ithole lutho thina ngakithi enkani. So angiyesabethi ngoba kaphesa ngiyibone angifuna ukukhuluma amanga ngayo. Izapho ikhona. Anzange mbone lutho olusethisile elithengisa ukuthi luyaphila. Amanye la mabanzi aqamba ayathi nasilawo enkani. Sisabezwa bekhulunywa kumsakazo. Asika baboni abantu bakhona. Nobukhokheli bakhona ukuthi ngiyabutshela kathesi ngithi abalimeleke kithi ngobani. Ngiyabanqamba amangazi. Angibazi. Kuthi lo abekhona ngabasacatshile. So abantu into engizakutshela yona. Abantu ngabuya ukuthi sulebandla lakho. Bayangena bedinga amaposto ukuthi ngiyaleli njengoba eza baye eyilokho athe ufuna ukuba yikho khona omkhethele khona athole. Kathesi abantu sebesenza amabandla okuthola inzuzo. Kungayisi ukuthi kuyinto evuthayo ngaphakathi ngoba uNcube alubana kube kuyinto evuthayo. Phakathi kwesikhathi lapho bekugidinga okunye okumangalisayo sisiya kuma-elections lesasethi something aza kuthola la. Azange athole lutho. Waziphumela lo zero. Babegidima sibili bephithizela kukubi besitsho labo ukuthi bayanqoba. Kodwa ekucineni kwakho konke sibone kungela lutho olunqotshiweyo.
Lowo ngukhansila Mpokiseng Sibanda, ukhansila kaward 19 eNkayi South emathetshaneni. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemalindi eNkayi. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga eyena obeyisiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube kodwa kathesi sekubandla leMthwakazi Republic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mhlanga.
Ngiyabonga Ntungamile. Okuqhakathekileyo okumele ngikutsho emhlabeni wonke abantu bonke belalela ukuthi ngisuke ebandleni elikhokhelwa ngubaba Ncube le-MDC kungayisikuthi kulokulwa kodwa ngikhangele ukuthi indaba ye-nationalism egoqela yonke iZimbabwe ibulala uhlangothi lwabantu besiNdebeleni bonke kukanti abavelele eMpumalanga yibo baphilayo kuphela. Ngakho ngithe ungcono ngilwela ilungelo labantu bakomthwakazi ngoba lami ngiwakomthwakazi. Ibandla leMthwakazi Republic Party lileminyaka emibili likhona selihambahambile endaweni zonke elizweni lakomthwakazi kuma-provinces ethu amathathu athi Matabeleland North, Matabeleland South, iMidlands leBulawayo province la leSouth Africa South African province kona ngale eJohannesburg. Injongo yebandla ngeyokuthi ikhuthaze abantu bakomthwakazi ukuthi bazi ukuthi bona balilizwe elizimele lodwa elingayisilo elingaphansi kweZimbabwe ngoba amazwe la mabili phakathi kweZimbabwe. Esikukhangeleleyo sikhangelele ukuthi abantu bonke bakomthwakazi bazi ukuthi ibandla lakomthwakazi lizomela inhlupho zabo lizokwenza ukuthi lawo bezizwe bengabantu elizweni ngoba sikhangele ukuthi abantu baseMpumalanga kweZimbabwe balokuncindezela kakhulu abantu abakomthwakazi. Ngakho sithi thina silwela ilungelo likamthwakazi wonke jikelele.
Lifuna liqunywe phakathi.
Asitsho ukuthi liqunywe kodwa sithi kakubuyele endaweni eyikhona abelungu befika kuleli lizwe ngoba singakhangela iZimbabwe yena ngokwayo yakolonayizwa ngo-1892 kwasokuthithi ke umthwakazi wakolonayizwa ngo-1893 kusitsho ukuthi la ngamazwe amabili ayehlukeneyo njalo okumele benabohulumende bayo ayehlukeneyo. Sithi thina kakubuyele ku-1983 border system sikhangele iJameson Line.
Sebeke bakuzama lokho abanye behamba phansi kwekhwapha likamthwakazi kodwa kabazange baphumelele. Lina lizibona liphumelela na?
Abazange bephumelela kodwa baphumelela basithungamela bama lapha bamakhona. Thina sizaqhubeka sisiya phambili sina sibona silokunqoba kulindaba ngoba esikukhangeleleyo khangelele ukuthi sisingase sengabantu abatha abaza kuthatha lo msebenzi lewuhambe lawo uye phambili uma kuphela abantu bakomthwakazi sikelele bengasisekela akulanto engasehlula.
Kwaba ngaba le mbono yokuthi lilobandlululo yikho nje likhangelane le ndaba zikamthwakazi ungathini kubo?
Sina kasibandlulile umbandu kodwa sesikufunde ezikhathini eziningi ukuthi abantu yibo asebesibandlulile. Singakhangela imisebenzi abantu bakomthwakazi bawuncitshwa, singakhangela ezikolweni kufakwa amatitsha abangakhulumi ulimi lwakomthwakazi. Konke nje okwenziwa komthwakazi kukhanya kulunqindezelo lwabantu abavelela ngempumalanga. Ngakho sithi thina asikhethi mhlobo kodwa abantu kumele sihloniphane ngoba kuqakathekile ukuhloniphana. Inkosi uMzilikazi yakha isizwe sakomthwakazi ingela kubandlulula eminye imihlobo. Umthwakazi ugoqela indimi zonke zelizwe lakomthwakazi ezithi isiKhalanga, ezithi isiSuthu, kulamaNambia, kulabakhuluma isiNyanja, kulabakhuluma isiTonga. Konke lokhu bangaphansi kukamthwakazi. Ngakho asibandlulile muntu kodwa abantu yibo abasuka besibandlulula. Simele abantu bonke bakomthwakazi, silibandla elozombusazwe, ayikhona i-pressure group. Sikhangelele ukuthi umsebenzi kubuyiselwa kwesizwe sikamthwakazi, silibuse ilizwe lingama-provinces amane athi wona i-Midlands, iMatabeleland North, leMatabeleland South, leBulawayo province ngoba isizwe sakomthwakazi.
Ungathi lilamalunga amangaki?
Engakusho ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party liyakhula mihla yonke, siba nabalandeli ababuye ukuzoxhasa umsebenzi wakomthwakazi.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mhlanga, siyabonga.
Ngiyabonga Ntunganile.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga oyisikhulumeli sakobulawayo sebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo wabafana bakagodlwayo behaya okanyongolo.
Sekufanele simbongele sonke umfo kanyongolo wenu. Joshua Nkomo kabuko kanyongolo aramatate latela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amaNdebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijube limhlophe elakhe isidleke wahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane hehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo phamdinga phansi laphezulu kanti usenduze wenkonjane wayezizweni umahamba yedwa etebintonga yakhe abanye behamba namabutho begade ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu weziplafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia. Kenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafula kufa libalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawindiza mthini eVictoria Falls ovuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwanga bafukazana athi azama ukuyikaza amabhunu ayehluleka imbabazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondli wezintandane umeliso olungileyo ongakhethi inkambi sezamuka lezo nkomo.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
You've been listening to Studio 74 Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.